tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayo nelisistimu wavele bephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantu abantu bekusasa yabantu abethu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF sokungenwa eminyakeni omutsha.
Abantu abaselazelo ngabantu abahliphekayo bayazidlela bayazikholisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endijanise kakhulu uchamise sten abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bayakhiya.
Abebandla lezanu PF basola abe-MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sbanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxele umsakazi weStudio 7 namhla baveze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo unkosazana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board enkulumane.
Ayivele yiko okungiphilisayo.
Lapho ufuna ukuthi ungayenza lapho sosiyagayisa.
Eh.
So kukhona bijani?
Kuhlangene lamatshe vele lokho kuyamasaka ngambandlu.
Sixoxele njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Uthi umnyaka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube lobudlelwane phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena waphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Vele kangisakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto kwakhona kukhanya ingane vele akuselasiqala akuselasiphethwa, kubonakala ukuthi kuzaphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umumbu khathi sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi ube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa. Yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sinzima manje.
Yeah.
Kunzima mpela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay. Ikampani yaba.
Isikolo ngalo.
Khonapho bahamba isikolo. Irenti ngiyathela bona. Akuthembisi mntotha, akuthembisi. Owezo kuchafa futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey,
yalaphela.
Xa lana ngizulu lapho mbona kuza kona kuzima obukhulu kakhulu.
Umnuzana Emerson Mnangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu. Ngakho ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma lenhlelo eza kwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZANU PF umnuzana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe. Owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMuyi Robert Mugabe. Njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto seziba ngcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi msebenzi, ya, akasibekezele. Bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siya uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye yasebhayibhelini isizwe sama-Israel sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayo nelisistimu wavele bephila kiyo kumele kube lokujinja. Kungaba futhi ukujinja vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela ye social order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele kube lokutshintsha okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela.
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akula nguquko ezakutholakala ngomnyaka ka-2020.
Siya ngami ngithi sitalibona kuyatshintsha. Angincenga nge some people are very selfish. When they're selfish, when they're then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe efeed inhlanzi, you understand? Umuntu elambile so. Inhlanzi zifidwa ngomlimi ngezulu ngamanzi la. Unyaka suzuphele lokho kuthiwa Change is coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo. Loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngobulawayo, igama namu ngeza Chisa Sibanda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemichina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu kweZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakala lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxotshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokho bechaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isimo esibi somnotho yiso esabenza bakhalala umsebenzi, hathi ukuthi benza santando. Okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu njalo akula mithi yokwelapha izigulane. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi, hayi, problem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele ukukhona okho abakwenzayo amadokotela. Akhona wona leso abonayo, sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emangadini ukuthi wona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ekhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela ubhale phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Then mbona ngani izibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo.
Naye esayidini yami ngihlanganele problem enzima emntwaneni ade ezithwele. Sesuwe senkulumane basebesithi khona umntwana sekakele esiswini unagijinisele empilo. Bafika lapho empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza okudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vele akuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejenti wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyane. Ngimile ukuthi umntwana kahamba ayi-operato.
Kusobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melisa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende ikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa usifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisti. Ekhemisti baye befuna iyusa pho iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahoda angcolile vele akukho clean. Etoilet vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo, akulabantu abaklinayo, especially nge-weekend vele uyabe ungangena.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda.
Hayi, ngibonani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis, njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama-expenses I think for now since been more than $400 ngasabalele emithini lasekudleni ngoba idiet ekhona empilo hayi for abantwana especially bathi abantwana abachile ukufunakala iprotein enengakakhulu so iprotein yasomile ngithenga egedini ngithenga amaqanda egedini ngithenga inyama egedini ikhabiji wayawaye impilo
abanye abanjengomagret maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha ihigh blood pressure amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la kodwa okwamanje kuyehlula
mina bengilanda amaphilisi eBP kuphela yiwe sengiphile emvele ngiphila ngawo last Friday ngibuyile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje ngazuza HCT yodwa kwathiwa zazatholakale next month abantwana babayinthengela sizini akulacebuzi babayithenga khona emafamasi abo ngapho Namhlanje wonalala mhlobo kumele ngiwasuza ngiwatholanga nxa uthi ipharmacy ivali.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Unkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa ukudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 yezimdola. Adula sibili ngithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona selabo ibe sisebenza labo. Abakhalala umsebenzi kumbe laba abantu kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi isibhedlela sisebenzile kuhle abantu baboniwe kuhle yikho ngokubona kwami hayi isibhedlela siyasebenza siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana umgcini sihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lo dokotela Obadaya Moyo umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi iclimate change
nesikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisanele
tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokutshabalala komnotho lokulakho okwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Khama uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali enengi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likazulu uTha al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwezanu PF leMDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye, ibandla leMDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele parliamente nxa uMnangagwa ekhona. IMDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uzulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla lezanu PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kweMDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi agcine evimba amakomiti eParliamente akhokhelwa yiMDC ukuthi asebenze. Izanu PF ithi njalo yiMDC iyo eyabangela ukuthi umnotho uchabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo yena othi bahlukuluzwe kakhulu izanu PF lonyaka.
Izanu ihlale phansi kulesi standing rules and orders committee bafeza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yeparlamente ukuthi kusukela kumnyaka wona lo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi uMnangagwa simsungele eparlamente. Kathi manje nguhulumende anjani obamba abantu abaphikisana le mbono yabo ngentamo? Basikhanile njalo ukangele umfumile lapha wabotshwa uMinista weLabour kuthiwa untshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana zaseZimbabwe sizibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyibelo usezatshaya ngoswazi. Sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakukumelanga athonisiswe ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizo izinto thina esinikuziphikisa zonezo abasihlaya zona ngoswazi lesawudo lebilebile kodwa asihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Nanso baba uGawule uyakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu laba baselazwelwe ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo endidanise kakhulu uChamisa Steyn abaphethe amakhiya bayakhiya 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 ikhiya ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke ngaze ngathi ungaphi uTswandirayi. UTswandirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silama umonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto nxaziteza phambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele ukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe leZimbabwe asimnikeni isapoti naleyi deserva njengehulumende ngesikhathi zene sesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu la ingasekhethiwe naye athole indlela efana naye asebenze kusha abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kuthiwa lidla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe njani oGawule beyibabusayo
kanti thina ziyi-opposition. Yini eseliyizihlupha abantu? Yini eselibulala abantu? Lithatha ukwehluleka kwenu, ligcobe thina. Singena ngaphi thina? Ngesikhathi lingena ngo-1980, uSmith wayelitsheli ilifa. Lalidilidiliza kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje asinakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kugedo 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele, lithembisa uZulu omagetsi, lithengisa uZulu amanzi, lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo. Namhlanje selivalile izibhedlela zonke, zivalwe yithi futhi njenge-MDC. Antini elivalileyo? Iqeda ukuvala bexotha amadokotela. Yithi esibaxotshileyo? Iqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo. Yithi esivala amagetsi? Antini elivale uhlo ukubhadala kwekuthi liyantshontsha? Nanku asila manzi njengakubulavela sakhulumi sengama-96 hours ingela manzi. Yithi esivala amanzi futhi? Angithi yini? Selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankakho ayi-president ngoba kaso president ngu-president wezanu. Kathesi libhizi likhifi kifimisana loo ndiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume, yikho selimbulalela khona. So kanti linkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazobuhlungu bazindlala? Singavele sikhulume selitshaya, libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso.
Babugawule, akuyigqibe ngamafitshane, kuyini abantu beZimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo?
Sikhangele isikhathi lesi sikiso. Ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo nxa ngisithi mina u-advocate Jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapho wakhiya lapho wakhiya lapho wakhiya lapho, mbe sengisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyarekhiya, ukukhiya yikwenzani? Ukhiya kusoko kuvala yini? Nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile 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 ukhiyeni? Anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini? Kambe thina singaphila in isolation, singaphila singusimayedwa siyizimpi izwe leZimbabwe? Nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe. Ngezinye indlela bazame ukutsho njalo laba abantu. Xa sokusenzakala konkokho isenzakala, akusimangalisi ukuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye. Kodwa ama-sanctions la into endithanda ukuyitsho ahluphekisa umuntu nje makhaza. Yikho kanti esinxa siya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumele ukuhlala phansi, yebo phela, kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapha. Abantu kade bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa e-democracy e-asho ngomnankapha. Abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo. Inhlanganiso ezithiyeneyo zibikwazi lokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalonyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo meya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadophi umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla zalolu hlelo zabelwa njani abaswelayo, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Jabalala, umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela Orphanage Care Center ethola usizo lolu.
Uthi ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo nabantu abaphathekileyo kwezokugula, bekhangela lezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo. Abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slaven, ovula indlela, eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana zikhangela abantwana. Bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke, bese bebabiza bese siya khona mfana small city hall asike umeya abe sebanikeza nikeza into ezigakathekile esizeziqondileyo ebezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke
kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele
okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evelishali benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo ogogo labagogekileyo lezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wadistructors abo ama-social workers abo kodwa bayanenezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kumayasiye fund babuye ehhofisini ye-welfare bese behamba kwe-hofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba abavele bethole
kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha
njengenhlanganiso ezinkulu bezengizijile ezinjengabo-jones laven o-jyros dilobani bana babebeniwo bakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengamahomi bonkosi bantu kanye obani laba bayaphiwa iy'mpahla zokwembatha amasepho okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupolish o-colgate bayaphiwa baphiwe namafuthi ampazisilabe vela kwizinhlangano ngisezithize ama-business people athize ama-safety athize ayabethe angenisa kumayasiye fana besokusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa kweminyaka leyothize elihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumayasiye fana bese bezuza nje behlephunelana ingqondo lona leliyane ukuthi basuke ihlephunelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela of an HK Center. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Sigqibeke uhlelo ngembiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Salibonani sazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha eGoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye enkaya egonya mina ngokubona kwami msakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe mpela eZimbabwe abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili bengalibala ngakhona okungamaswitsi okabe yokudle ngokhisimusi nje bonaba bakutholile kodwa-ke sokusiya phambili nje kuzoqala umsebenzi abanye besuke emakhaya bezemsebenzini ujanuwari lowo kusiya phambili kuzaba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu lezimbabwe ngoba lo mbuso wangikhona ngathi awunakho ukuthula okunye futhi okubangela lokho akubanjananga akunakuthula so Ambona ukuthula ezweni.
Ngibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane lapha. Hayi umnyaka ozayo asifundi kuzoba lo tshintsho. Izana uPF beloko besaqinisa amakhanda akulanto ezobuya ibe right. And into zakhona ngendlela ezibanga khona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu. Kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala ayizoqhubeka isande ebantwini. Nendlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume. Anlezi kube ngawuta khona kulo hulumeni olimamela izikhalo zabantu umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube sikhuluma kanje sithi kuzoba ngcono manje ayiliyazibonela vele lezana uPF le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akulanto ezojinja akuna kuba lotshintsho futhi into ezoba inkinga kakhulu ebantwini ndizoba umthelo omubi kakhulu akutshintsha ke khona kula mpela hayi lo abantu sisingayenzani kambe kuzotshintshana okwakuqala
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo. Siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uzulu weZimbabwe uthi ufisa kube lenguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Ve kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla lezanu PF leMDC. Hayi ke kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo, Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.